Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chamangu ulemvumo nayo yokuxotsha amalunga e-CCC edalela eParliament Senate le Council luza ngena emthethwandaba kusasa.
Kodwa yena ubaba uThabangwa hayi is in high spirits, uzibona ukuthi ngendaba yomthetho lamaphepha abo wabonile, hayi akukho okutheni, even yena umongameli akamthalenje ubaba uThabangwa ukuthi
amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze amaphepha enkantolo yeHigh Court ecela ukuthi yesule umthetho obizwa njalo ngokuthi Patriotic Act ngoba isithi awukho emthethweni njalo unqindezela ilungelo loluntu.
Kuyinto enhle kakhulu abantu beZimbabwe kumele babe kwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa, amalungelo alwelwa, amalungelo kakhulekelwa kuphela, uyasukuma njalo wenze, ilungelo liyalwelwa, liyavikelwa.
Ikhansili yakobulawayo ngomvulo ntambama iphawule uluhlu lwemali ezasetshenziswa ngomnyaka ozayo ibudget efika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola US $264 million okulinani lemali elingaguqukanga kulelo elalivele lihlelwe kuminyaka emibili edluleyo.
Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamizi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo, ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo ama-$29 per month.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalela eParliament Senate le Council luza ngena emthethwandaba kusasa eHarare. Okudida ingqondo zabanengi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa swahle wahlela ilanga lokhetho lokuvala izikhala ezavela ngokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalela eParliament alichumi lanhlanu 15 lamakansila alichumi lasikhombisa 17. Okudala omunye njalo umbuzo othi ubengahlela njani leli langa umongameli Mnangagwa engazi ukuthi isinqumo somthethwandaba sizaphuma njani. Abafuna ukuncintisa kulolu khetho oluzenziwa mhlazi ku 9 Mpalakazi sebeqalisile ukukhankasa. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni, ukuze sizwe okunengi ngodaba lomthethwandaba.
Kubingelele, ngikubingelele msakazi, ngibingelele abalaleli emakhaya. Hayi, kuyagodola kwaBulawayo, kuyagodola nje kwaBulawayo, ngazi kuhamba njani. Inkantolo iyahlala ngolwesine ithi ukulalela le court challenge efakwe ngabafowethu be-challenger u-interim SG wabo, ubaba uSengezo Chabangu. So njengoba besengijilo nje emaphambilini ukuthi hayi asiza ukupreempta inkantolo ukuthi izothini, kodwa yena ubaba uThabangwa hayi is in high spirits, uzibona ukuthi ngendaba yomthetho uku-solid ground akukho nto ezohamba kabi, lamaphepha abo wabonile, hayi akukho okutheni, even yena umongameli akamchallenge ubaba uThabangwa ukuthi ungu-interim SG. Umongameli akachallenge nje lutho, akulalutho olusuka kumongameli in the form of affidavit, ngezinye indlela nje ukuchaza ukuthi hayi akaphikisani le nto kaba uThabangwa. Yebo uyakukhuluma ngale phandle le, kodwa uma kuze enkantolo hayi kazange waphikisana lakho yena. So hayi kuyamjabulisa ke lokhu SG, ngokuthi laba abanye laba bakwazi phela ukuthi bona bethi akayena u-SG ukuthi ehe kodwa manga umongameli engakutsho lokho angikwazi ukuthi into abazoyimisa njani leyo so sizobona ke sizozwa ngolesine ukuthi kuyahamba kanjani
abanye sibone beloba enkundleni zokuxhumana lapha iTwitter labo Facebook besithi bona gathi vele kungani umnumzana Jabangu esebenzisa igqweta umnumzana uriri lona kuligqweta eliyazakala limela abantu bezanu PF
hayi msakazi abakhulumayo nje bakhuluma ubuwula bengazi ignorant ngesilungu becabanga bahlambda abantu bakhuluma into abangayaziyo ummeli ngumuntu oqhaqhe oqeqeqethiweyo eqeqethelwa ukumela abantu enkantolo ukuthi akwazi ukuthi abeke indaba yabo ngendlela aqeqeqethwe ngakhona yena ukuthi ayimele yiwo umsebenzi wommeli akutsho ukuthi indaba singiyommeli hayi indaba ngekababa Chaba, uhambise emntwini oqeqeqethiweyo ukuthi ayimele. Njengoba nami nje nginje umsebenzi wami ayisikuthi ngikhuluma into esekhanda lami. Ngikhuluma into ekhulunywa ngobaba uThabang, kodwa ngiyibeke ukuthi lizwisise nabezindaba lomphakathi uyizwisise. Umeli laye unjalo uqeqeqethwe ukuthi ame enkantolo, amele ubaba uThabang, akhulume indaba kababa uThabang ngendlela aqeqeqethwe ngakhona. Uzokwazi ke msakazi ukuthi baningi amaloya kuopposition aseke yamela abantu bezayo. Umongameli baba uChamisa huye phela lo advocate uThabani Mpofu abahamba bayamela izuba leya ijudgment eyeza yaxothisa abantu abanengi umsebenzi ngenotice ye 3 months ukuthi mina lo engikhuluma nawe msakazi ngangiku national executive naye ubaba uChamisa ngaphakamisa isandla ngayivusa leyo ndaba ku national executive ukuthi akasichazele ukuthi yena njoba icembu lethu laqala liqalwe yilabor ukwenza kanjani ukuthi ayomela inkampani sidiliza imsebenzi kangaka umongamelo waleso sikhathi ubaba uTswangirayi nguyo wathi kimi hayi emuyeke ubesenza umsebenzi wakhe ngahlala ke kodwa nginyenelisanga leyo mpendulo kodwa ngayeka ke ukuthi hayi ngummeli ubesenza ke lo msebenzi wakhe so namhlanje abahlukane lobaba uRiri laye ngummeli wenza umsebenzi wakhe yibo phela ubuwula ukukhuluma into engayazi ubaba uRiri useke wamela umuyi ubaba uPresident uTswangirayi kwamanye ama case nalawo mbangazo uRiri eqala nje ukuduma kakhulu ngasedume kakhulu wayemele ubaba uTswangirayi but ngoba iziwula ziyamana zikhulume nje zingathi zikhuluma ubuwula ebantwini ummeli uqeqetshwe ukumela noma ngumuphi umuntu odinga umsebenzi wommeli ngiyabonga msakazi
lathi siyabonga ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu ube khuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze amaphepha enkantolo yeHigh Court ecela ukuthi yesule umthetho othiwa iCriminal Law Codification and Reform Act obizwa njalo ngelokuthi iPatriotic Act ngoba esithi awukho emthethweni. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights akhweze loludaba emele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Freeman Chari. Uchari ufuna isahluko salumthetho esikhuluma ngokususwa kukahulumende embusweni sesulwe ngoba esithi lokho kuyavunyelwa kuyisisekelo sombuso welizwe nxa kwenziwe ngokuthula. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube okhokhela njalo inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu abantu bezimbabwe kumele babekwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa amalungelo alwelwa amalungelo kakhulekelwa kuphela uyasukuma njalo wenze ilungelo liyalwelwa liyavikelwa lokho kwenziwa ngufreeman into eqondileyo umuntu ngamunye kumele asukume ngokuba lomthetho omubi kakhulu ungumthetho wephula amalungelo abantu ungumthetho owephula amalungelo abantu ukuhlangana ukuxoxisana labanye ungumthetho owenza abantu bezimbabwe bahlale besesaba ngakho lokho akusukumele ukuyinto enhle kakhulu kufanele asekelwa supportwe ukuze lezi zinto ezisemthethweni ezephula amalungelo abantu zisuswe
athi njalo amagqwetha kaChari Ncube ukususwa kukahulumende eZimbabwe yinto esemthethweni evunyelwa isisekelo sombuso nxa isenziwa ngokusemthethweni ngendlela ezihleliweyo okuyinto amagqwetha la athi yenqatshelwa ngomthetho lo owe Patriotic Act. Ungathini ngalokho?
Yebo, iZimbabwe kaso kingdom, iZimbabwe kelayo inkosi, kayikho inkosi. Labo ababefuna inkosi bengafuna ukuthi kube lo president, bengafuna ukuthi kube iRepublic. Kwakufanele ukuthi bakubone ukuthi kuyangena kusisekelo sombuso ngo-2013. Ingabe iRepublic of Zimbabwe ibe iKingdom of Zimbabwe, sibekwazi ukuthi silenkosi engasoswayo, inkosi ezala abantwana labo babe zinkosi ngokunjalo. Kodwa ke ilizwe lethu, isisekelo sombuso esikhona sipha abantu beZimbabwe ilungelo lokuthi bamsuse uhulumende abangamthandiyo ngokusemthethweni. Yikho phela kuvotwa, yikho phela abantu bephiwa ithuba lokuthi bavume kumbe bale ukuthi umuntu aqhubeke sesihlalweni. Ngakho ke akufanelanga kube licala ukuthi abantu bathi uhulumende lo kanisamfuni, ngifuna aphume. As long as lo muntu engaphakamisanga izikhali, engahlomanga, engachayi muntu, engakwazi muntu, engadubuli muntu, uyabe ehambisana lesisekelo sombuso esithi uhulumende uyasuswa ngokusemthethweni.
Umthethwandaba wona ubona oluphatha njani lolu daba?
Ukuzabe kusemthethwandaba kakukho nzima ukuthi abahluleli bathathe isinqumo kukho. Umbuzo uzabe ukuthi kambe abantu beZimbabwe balelungelo yini lokuthi bakhankasele ukuthi uhulumende asuswe ngokusemthethweni, ukuthi bahlangane basole uhulumende kumbe bamvume, ukuthi kukhona yini kuconstitution kumbe kakukho ukuthi abantu balelungelo lokususa uhulumende bafake omunye ngokusemthethweni. Uma belelungelo lelo, kutsho khona ukuthi umthetho lo ochayiweyo uyabe usephula iconstitution, ngakho kawufanelanga ube khona. Nxa abantu bengelalungelo lokuthi bakhulume ngokuthi uhulumende bavumelana layo kumbe kabavumelani layo, bakhankasele ukuthi asuke kumbe abe khona ngokusemthethweni, kuyabe kusitsho ukuthi iZimbabwe isisukile esisekelweni sombuso lesesikhona namhlanje. Ngakho ke yikho lokho okuzabe kuxoxwa kuphela, akukho nzima. Angiboni ukuthi umthethwandaba ungashaya likhanda ngento elula kangaka.
Alo-ke ngumnumzana Fidlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Ikhansili yakobulawayo ngomvulo ntambama iphawule uluhlu lwemali efuna ukuthi isetshenziswe ngomnyaka ozayo, ibudget efika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola US $264 million, okulinani lemali elingaguqukanga kulelo elalivele lihlelwe kuminyaka emibili edluleyo. Isiphathamandla sikamanisipala esibona ngendleko umnumzana Isaac Matare utshele intatheli zindaba ukuthi enye imali le izasetshenziswa ukulungisa indlu zokuqansa izakhiwo ama-elevator ebhilidi le-City Hall, kuthengwe imota ezithwala ingcekeza lenye indleko. Ngesizwe amazwi omgcini sihlalo wekomiti ebona ngendleko zikamanisipala umnumzana Mpumelelo Moyo.
Ibudget yabo wona ihleli ku 256 million United States dollars, amadollars eAmerica la. Ngakho ukuqakathekile ukuze si-achieve lokho esingathi you want to rehabilitate infrastructure ekade isindala, egoqela ama-sewer pipes, egoqela ama-pipes amanzi adabuka mchokotsho. Esingathi kuimprove service delivery lemgwaqo wethu. Ngithanda ukuxwayisa ukuthi izakhamizi zibhadale indleko lezi ezibuyayo, esingathi ngama-water, ngama-bills ababuya inyanga zonke. Ngoba i-budget leyi thina yithi abahlali ababulawayo esingafunda ukuze iphumelele. Nxa kanti ama-256 million amadola se-America lawaesiwafisayo ukuthi budget fund singabhadala promptly, sibhadale kuhle, izinto zizahamba kuhle edolobheni leDlakobulawayo. Khathesi ngikhuluma kanje, idorobha abahlali thina bakobulawayo sikwereta umasipala over 200 billion Zimbabwean dollars. Imali leyo ukuthi nxa ingabhadalwa konke lokhu esikhala ngazo, inhlupho zakobulawayo engizibalisileyo zingavuka ziqediwe. Ngakho asizameni sizakhamizi ukuthi sibhadaleni ngezinto ukuthi sithole lawa esingathi i-service delivery esiyifisayo edolobheni lethu. singa ifisi kuphela kodwa siyenzeleni ngokuthi sincediseni isibhadaleni.
Umnumzana Mphumelelo Moyo isiphathamandla sekhansili yakoBulawayo esibona ngendleko zikamanisipala. Kunjalo nje isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube omela njalo izakhamizi kukomiti yalikhansili e-budget uchasisa ukunengi ngodaba lwe-budget kungqoqo ayiqhube losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Itwa stand still budget ngezinye indlela kusho ukuthi kayisozi guquke kulokho eyayikho khona ngo-2023 kumbe ngo-2022. Imali yakhona ebudgetiweyo ilokhu iyona liyani 264 million, okukhangelela ukuthi iyezathuthukisa izinhlelo zakoBulawayo. Nxa ngingafaka umzekeliso ukuthi abantu abasendaweni ezisemalokitshini abalisa omagwego ophumula ontumbane lezinye kutsho ukuthi nxa kade bevele bebhadala phose $29 ngama-US dollars kutsho ukuthi imali yakhona izasala injalo. Imali leyo lanxa ibuya kumaphepha ibhalwe ngama-US dollars ama-rates lawo kodwa umuntu uyenelisa ukuthi ayeswayipha kumbe abhadale loba ngayiphi i-currency ezilonge ivunyelwa eZimbabwe kumbe nxa ibhadala ngezimdola lakho kuyabe kuvunyelwa kusiba i-equivalent lokho esingathi isilinganiso saleyo mali yabe ibhalwe ngama-US dollars. Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamisi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo ama-$29 per month nxa umuntu ebhadala indlu kumbe abanye kwezindawo ubhadala ama-$25-$26 kusiya ngokuthi umuntu uhlala nga. Lokho ke sesitsho ukuthi abantu kumele bakhuthaze kakhulu ukuthi kumele i-budget nxa sithe yaba khona kube le ward specific kumbe ewardini ngewardini abantu batshele ukuthi kuyini abaza kubona okuzatshengisa ukuthi izimali zabo lezi abazibhadalayo zisebenzana, esingathi ngama-indicators nxa sokuthelwe i-budget ya-implemento. So sikhuthaza kakhulu ke ukuthi abantu basukumele phezulu nxa kusiya emihlanganweni le bakhona ezindaweni zabo balandelele ukuthi endaweni yethu thina lizakwenzani. Siyakhuthaza ukuthi izakhamizi lathi sisukume siyebhadala ngoba anti emadolobheni phela kakuhlalwa mahhala, kuyabhadalwa.
Ngezinye indlela izakhamizi ziyakwamukela yini lokho njengoba imbadalo ingakhuphukanga?
Izakhamizi zihlala zidabukene phakathi, abanye abakwemukeli abanye bayakwemukela. Okwenza ukuthi abanye abangakwemukeli kuyini ukuthi ekuqaleni ibuya le budget esiyi-stand still kathesi abantu abazange baphatheke kuhle ngenxa yokuthi babevalelwe ezindlini kwakuyisikhathi se-COVID. So ngaleso sikhathi i-budget yayisenziwa ngama-virtual meeting. Siyakwazi ukuthi abanini bezindlu abaningi abantu abadala abangekhoyo kulawo maqembu abo-WhatsApp. Ngakho-ke le i-budget yabuya isisindlela ye-rebasing kwakuthiwa kongona sesisuka ekubhajetheni ngezimdola sisiyasebenzisa i-US dollar. So khonokhana-ke kwenza ukuthi kusetshenziswe i-interbank rate eyayingeke kudala kwasigcine sithiya abantu besemalini ephezulu. Yikho-ke kanti sikhuluma ngabo $29 kodwa siyakhumbula ukuthi ngesikhathi se-US dollar babebhadala ama-$17-$18. So khonokhana kukhwezwa kusuka kuyona le imali ababeyijayele ngesikhathi sama-US dollar iqansi siya phezulu almost 100%. Abantu abazange bakukhwabithe khonoko. So ke kwahle kwadala ukuthi kusale kulo 2-2 ebantwini. Bezokusiba labanye-ke abakhangelele singathi bayathola ngcono njalo bekhangele ukuthi uBulawayo athuthuke siya phambili babe sebesithi hayi kodwa yona le ebhadalwa inganeno ingconywana ngabe siyavunyelwa siyikhiphe. Abantu siphatheke sindawonye siyikhiphe sithuthukise uBulawayo. Khonokhana-ke kwahle kwadala u-2-2 lakhathi esabantu lanxa beyizwa imali leyi kodwa kukhona ukukhonana kokuthi imali le yafakwa singakonsultwanga njalo singazange sanikwa ithuba lokuthi sinakani. Kwangathiwa kuba ikucathamelwa i-ambushi ukuthi abantu baphume le figa abantu kade bengayinanzeleli.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi ukungasuthiseki ngokukhethwa komholi webutho umnumzana Philip Valerius Banda ukuba lilunga ledalele bandla leZANU-PF lePolitbureau kulabo abangasuthiseki ngakho kabaye emthethwandaba. iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umfundisi wesonto yeDestiny for Africa Network uReverend Obadiah Musindo wetheswa icala lokuvalela amantombazana ehoteleni yeHarare lapho ayesiya khona emacansini labo. Okwamanje sekulithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Saludos a Christie Josephine, a una duda. El alamo te tengo que ir a Tonga. El pan fue que tu senso chava, si ves esto en algo imperativo, bombón y su bombón, ale la bomba, pinta buque. Antes de la noche. Piling a ya chones a no gavan, diez clan y la banda. Cuanto a mi deseo, ni con él, y mi suelo tichones, en la ley, la jurídica, la jurídica, y sanes en su matan de tus vinagres, la jurídica, no vamos a cuapo. No me acuerdo.
Salubonani, salubonani baba Studio 7. Isikhalo nje esikhulu siyacela laba babona ngcono laba abaziyo okudlula amaphathi wonke abangakhulumi ngephathi ephikisayo abavule awabo amaqembu. Yeah, yes. Yeah, okhulumayo uperfect for amafutha phansi endaweni yakithi. Ngiyabonga.
Hayi, sanibonani, sanibonani emsakazweni Studio 7. Ngibona abasakazi niyaphila kodwa hayi nathi siyaphila kwaNtheshi. Ngithi ngikhulume nami kancane ngendaba kaBabushabangu. Yabona uBabushabangu useyibhidlizela indlu yakhe la. Okufanele lezi zinto beyilungise ekuqaleni kwangaze kunamavotini ngoba manje useyibhidlizela indlu yakhe ngisho namavoti azayo noma uphunyaka ke lokuzona amavoti. Kunikeza izana uPF ithuba lokuthi iqhubeke inqoba, iqhubeke inqoba. Yebo, uza uhlukanisa imbambo nomgogodla kodwa uBabushabangu bekufanele kwenze lokungakaze kuvote engayibhidlizi indlu yakhe noma behlangane bebhekane lesilwane esinizana uPF iqale besuse esihlalweni bese belungisa konke ke lokho okunyabona ngathi akuqondanga kahle bese ngithi khona wonke namaphathi amancane obanawo bani. Yebo, siyabona ukuthi sokwawayekudla nje ebantwini akusekhulu ofanele abantu behlangane beqale bebhekane nalesilwana esikhona esinizana uPF esibulalizwe bese kuthi ekugcineni mase bekhiphile ke zano PF semehlukana ke beyenza intando yabo yomuntu uyenze njalo ngoba amasha kuyefana ukuphethizana ePF bayashaya bayaboshwa bayabulawa kodwa bayiboni yonke lento abaqale bebhekane nezano PF behlangana bebambana bekayibhidlize indlu siyakhe abayeke nejubani lokuyafika njengaye MDC neTPC ihambi yofika ePF bethole nabo ithuba lokuthi mhlawumbe mase kuphethelona kusekokushaya kusekuboshwa bekhululeke nabo bekhampeni bekhululekile yiyo nje into abantu bakithi abangayenza. Angisho ukuthi kunjalo kungumbono ke lokho.
KwiStudio 7 siyabingelela, bingelela nakumthwakazi wonke. Ize kulikhuni ke manje, kulikhuni kakhulu kuba iNdebele, kulikhuni kakhulu kuba isizwe sikamthwakazi. Ngoba empilweni sekuyacaca manje ukuthi isithe esikhulu sikamthwakazi akusiyo mashona, akusiyo bantu baseMpumalanga, kodwa ngamaNdebele uqobo lwawo. Yiyo ayiva esizweni sawo ngokwawo. Manje ke indaba ila, ukuze sikhululeke thina sizwe samaNdebele, asingakhethelwa baholi ngabantu baseMpumalanga ukuthi asikholwe ngisibani bani, sikholwe ngisibani bani njengoba kwenzekile. Uma kuvela uhlelo olunjalo okufanele ukuba ngabe siyazikhethela, asifuni kwenzeke lokho, sifuna ukukhethela. Bonakala lapho ke impela luyeza lukhulu luyanyelela. Ngiyasho ngiqinisile, niyongibuza ningiphale ulimi, asizi ukukhululwa ngabanye abantu, sizozikhulula thina. Uma safuna ukukhululwa ngabantu basesishoneni nje sidlala ngesikhathi, akukho into engekho yonke le. Lo mfana uChamisa njengoba nizwile nje abaye mkhulekela ngosuku lakho lokuzalwa bethi bayedwe, kuyacaca ukuthi bazikhothamathe zayo, kuyacaca ukuthi vele ayikho enye into abazoyivuma eyasesindebeleni. Babona nje kungunkulunkulu ngapha eMpumalanga. Sengathi ke kungavele zilime ziletsheni uShabanga ayichitha ayiqede yonke lento ngoba vele kade bengezukwenza lutho laba bakhethiwe, njengoba vele na uThamise ngezukwenza lutho. Ayikho into kade zoyenza, ayikho nencane, kufuneka kuqalwe phansi kwa a zilime ziletsheni. Man, hawu sikhathele, ngiyaxolisa Zulu.
Kum 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 shelele. Ngiyabingelele sanibonani bantu bakithi sanibonani into engiyibonga nje ukuthi nje hayi ngibonga nje ukuthi hayi indaba leyazikhipha impela Studio 7 abantu bayalalela nathi sonke siyalalela kube nempikiswano kodwa impikiswano yakhona engiyibona ukuthi ngiyensuku zonke into engikhuluma ngayo lapha ukuthi nje mina ngizwa ubuhlungu ngobandlululo langokwehlukana osokufana nokwe-Israel nokwe-Palestine okuthiwa hayi lo ngumJewish lo ngum-Arab lati eZimbabwe sile problem efana naleyo okuthiwa hayi leli lishona leliindebele. So where are we going? Is it going to solve any problem? Nothing kuzafana lento ze-Palestine lase-Israel okwaqalisa khonapho nyakana silibhuzwe kuzofika lakathi esikuloko kuliwa singazi ukuthi abantu babangani. So nami bengicabanga ukuthi bantu ake sibe ningabantu lathi esikhangelayo ukuthi ilizwe ukuze liye phambili siyenzani, sikhohlweni ngedivision siyenze into eyi-1. Thank you very much. Siyabonga. Kukum
ya linjani Studio 7 linjani siyaphila thina siyaphila ya ngithi lapha ngibeke lami iphose lami yazi khuluma ngochabango lapho ukuthi njengoba ethena kuzakhetha abayibona abazangena kukhetho ngumcabango wami bengithi i-Triple C ingafaki abantu abazakhontesta ingafaki abantu abazakhontesta sibone ukuthi noma efakile ngiyazi ukuthi yena njengoba esetshenziswa izanu kuzafaka abantu abangasoze vele bawina kuzobe isele izanu ithatha izikhundla lezo ukuze phela bababhadale phela imali abantu baba baqhatshiwe lapha izanu qhatshwe izanu lapha phela yena sonke umwengezo lo qhatshwe izanu. So i-Triple C ingangeni emhlanganeni wabo lo izanu izivotele yodwa njengoba indaba ebisemakhothi bengangeni ngoba abantu bakhethwa ngabantu labantu ababakhiphile umwengezo bakhethwa ngabantu. So engikutshoyo ukuthi i-Triple C ingangeni emhlanganeni wakhona ingangeni emshadweni wakhona ingangeni akayenze yena uchabango lo lezanu yakhe nabantu bakwazi abakhetha. Ya sibone kahle into yakhe leyo ukuthi ihamba njani. Yeah.
Studio 7 njani ngifela iqinisa lokukhuluma. Uyazi izanu icabanga ukuthi iZimbabwe ikhishi layo, ikhampani yayo. Isezela nje uMathanda. Naye ilentuzana le amakumiso kwamalentuzana kwama recalls la abakhona. Kule kusisitre kuba nama recalls izanu yagijima fast yakwenza imshikashika yawo ukuthi la ama asebenzi ama recalls athe engena kuzanu izanu yala yathi lo muntu abamazi owenza la ama recalls kodwa ukuthi isisi bathi lo muntu abamazi hayi okwesisi hayi akuzwakali okwabo yiko kodwa kuzwakalayo ukusho ukuthi lapho mangabe izwe leli yaselingele izanu mangabe usupporta izanu noma ungabe uhamba nezanu wena umelelekile lapho unamalungelo wonke afaneleyo kodwa mangabe usaputa amanye amaphathi hayi awunalungelo komela wena ugqunywe ejele komela wena ufele ejele komela wena unyamalaliswe ngendaba zokuthi ukhulume lokhu uhambe. Why iZimbabwe ingana freedom njengamanye amazwe okumele ukuthi abantu bezanu abazibhuzi khona okokuqala ukuthi why khona eZimbabwe ungatholakali freedom njengoba kwenzakala amanye amazwe. Amanye amazwe achallengeana the way achallengeana ngakhona kodwa eZimbabwe izanu wayichallenja sewuyisitha sokumele ufe sokumele unyamalale sokumele kube khona okwenziwayo uvalelwe wonke amathuba yonke iminyango ivalwe ngendaba zokuthi uchallenje izanu. Hayi ngogoliyathi labo hayi safa ngezanu safa ngazi ukuthi siyophelelaphi ngendaba sezanu.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi ke asisavumi balaleli ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele parlamente e-senate le-council luzangena emthethwandaba kusasa. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu awe Zimbabwe Lawyers for Human Rights asekweze amaphepha enkantolo ye High Court ecela ukuthi yesule obizwa njalo ngokuthi umthetho obizwa ngokuthi yi-Patriotic Act ngoba esithi awukho emthethweni njalo uncindezela ilungelo loluntu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngu-Chris Gande. Silazo njalo ezinye indaba ngo-7:30 ntambama.